Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo saka 1 ngabakwazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikatshana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze kalale ngokuthula ufoka mdlala continue loving
Ovunova mkhulu wezingalo zesindikele obengumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa lamasiko uKhonthi Mhlanga akasekho
lokhu kubangelwa ukuthi amagesi lamhlanje acutshiwe ukuthi sivumele abantu bezimbabwe electricity transmission and distribution company besebenze on the line besenza i-maintenance work lo msebenzi we-maintenance yamagesi uzacontinue until 6 ebusuku
izakhamizi zemalokishini amaningi akobulawayo zivuke ezingelamanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabekhansili yaleli dolobho isilinganiso sokungamathumi amathuba munemunye ekhuleni 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila nalo mkhuhlane bengazi lokuba kwazi ukubana balawo zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kule msakazo Umlobi omkhulu wezingwalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa eyamadrama lamasiko uKhonthi Mhlanga akasekho uKhonthi obe ngumqondisi weyamakhosi theatre productions ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela esizimeleyo sakobulawayo lapho abelaliswe khona ngumkhuhlane ongaqanjwanga kubika indatha lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda
elimnyamalehleleke izigodlo zezigaba zonke zemandebeleni esakobulawayo lezimbabwe yonke jikelele lapho kuzokala ukuthi uContinue Loving Mhlanga owazalwa ukuthi umalume Khonthi akasekho lokhu kubikwe luhlangothi lwezemidlalo lamasiko i-National Arts Council of Zimbabwe umqondisi lolu hlangothi umnumzana Nicholas Moyo ubika ngalimva
ukhonto kwamalanga angu-10 adlulileyo ubegula azama amadokotela bekungani ube ngcono njengani uyarecover amalanga angu-3 usukela ngomgqibelo nje kwangani kuyambamba kanjalo kulusizi lamhlanje ukuthi ukhonde ekuseni wadlula sizwa silokhu kwesaba kakhulu ngoba industry yethu yama-arts isilahlekelwe isikhala sikhulu kakhulu
umoyo uyaphambile landisa imbali kamuyi
uKhonthi uqalise ngo-1982 into zama-arts wa-transforma yatshintsha yaba yamakhosi ye-professional ngo-1988 enamhlanje umuntu okade sengene ekuphakamiseni ezama-arts ngama-radio lama-TV sizwa sisindwa amadolo anzima ngoba axeka
umculi olodumo uBusi Ncube owayecula leqembu leyilanga uthi wasebenza nomuyi beqala kuvula emakhosi theatre center
mina ngimazi sesakhula ngisesekobulawayo imakhosi theatre sivule ndawonye ngahlanela isihlahla somnyi esasimelele ama-musicians wonke eZimbabwe Ngacina ngitshaya futhi khonapho ama-shows amaningi. Ubungisekela Khonthi la namhlanje ubulokhe ungisekela. Siyabonga ngomsebenzi owenzileyo. Lala ngokuthula qhawe lethu.
Imbongi enkulu Albert Nyathi uhlulukelwe okwamagama.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga. Nzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikathana kangaka. Bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze salale ngokuthula umfoka Mdladla continue loving.
Ukhonto ubedume kakhulu ngokuloba imidlalo kamabonakude. Omunye umlobo omkhulu wezingwalo umnumzana Dumzane Gumbo ubesazana kakhulu lo muyi.
I-arts ngisazwa ngayo. Thina saqalisa iphose ngasekhathi sinye 1982 sihlangana e-United College of Education silabombongo eningizema nabophesi Mthwa. Sisenza i-theatre techniques and ama skills. So swa developer sasindawonye nina wasesiba le concentration ngathi ku political theatre yiyo vela ipushe okwesikhathi eside ezinza ngitshala uvalo lakathesa amadola axeka.
Umculi osakhulayo uNkwali uthi wafunda okuningi kumhlanga.
Ubaba uKhonto ungumuntu nje okade efundisa ezama-arts ngisakhula mina. Ma-artist amaningi engibaziyo bakhulule emakhosi. Babe bekhuluma nje ukuthi ube umuntu onesandla esihle uma-arts. So hayi ngithi kalale ngokuthula. Siyayibonga imisebenzi yakhe yonke.
I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lemuli kamhlanga ngoba bathi badabuke kakhulu ngokufa kwakhe. Bathi konke ngomuyi sibuze i-National Arts Council of Zimbabwe. Akwaziwa ukuthi umuyi uzabekwa nini njalo ngaphi. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Edza Jesus Band.
Izakhamizi zemalokishini amaningi akobulawayo sivukele ezingelamanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe ikhansela yaleli dolobho. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampo futhi bethule umbiwo ekuseni ukwazisa ngalolu hlupho. Unkosikazi Mpofu utshele Studio 7 ukubana bayaxolisa uzakhamizi ezehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi namhlanje njalo ichasisa ngezizathu ezibangele lokhu.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 30 August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lasePenil Booster Station, iPump Station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzacontinue until 6 ebusuku and u-affecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukela namhlanje?
Indawo eziningi ezikobulawayo ezisupplya i-reservoir lezi ithuli, i-6J, i-rifle range, le-criterion asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala ku-treater lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singa-resume i-pumping. Njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi ngani kade engakabi stable because of various reasons, but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela amanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezigqakathekileyo?
Lama browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapho ahambethela khona. Siphinde njalo sibe lama-water kiosks lapho esizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-bowls lawa akhona ancedisayo lawa ayasebenza.
Unkosikazi Nesisampofu isikhulumeli sikamunicipala wakobulawayo lapho limuzwe ikhuluma ecingweni leStudio 7 ekulelo dolobho. Ibhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lithi selithengise imali yelitshe legolide edlula inkulungwane lengxenye 1500 njalo liza kwethula enye njalo ezinkulungwane ezimbili 2000 kuyona le iviki. Embikweni eliwethule lamhlanje ibhanga leli lithi ikomiti ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukubana ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi njalo sibiluthi abantu bayamukela imali kodwa asikhumbuleni ukuthi ama-gold coins ayathengiswa ethengiselwa abantu abalemali eningi ngoba baye bethenga nge-806,000 RTGS. So uthi indaba yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i-2,000 gold coins so maningi kakhulu njalo balethembele ukuthi labo abazuza izimali ezidenge babekhathukuthi basilingele ama-gold coins angikhona hathi ukuthenga ama-US dollars ku-black market. So engxenye bengarelease amanye angu-2,000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza labo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduriyo.
Kahle kahle singathi ngobani vele abathenga imali leyo?
Ngabantu abasebizweni ikakhulu labo abazuza ama-contracts amakhulu lawana abazuza ama-Zimbabwean dollars. Uzabona ukuthi uhulumende ukulula ama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi eyama-Zim dollars ababengayisebenzi bona njengani yiyo i-target market yangikhona.
Singathi iyasiza yini imali le yama-gold coins ekulungiseni umnotho welizwe?
Ebekuzoyanda wenzakala ukuthi imali yalapha eZimbabwe isehla in value ngenxa yokuthi abantu bebethenga ama-yedola khathesi ukuthi ama-TGS asatholakali lapha ku-black market amaningi. So kutho ukuthi idola laseZimbabwe liza appreciate in value ngamanje njengoba liyabe lingekho liyabe lingatholakali esikhathini esiningi.
Lo-ke nguMnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lapho-ke limuzwe ixoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuphumeka kuhlelo lokubalwa kwabantu elizweni olwe-census oluveze ukubana ezigabeni zemandebeleni kulabantu abalutshwana ukwedlula ezinye izigaba zonke zelizwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha kwele Libya kwalimala abambalwa kakubi namhlanje engozini yokudubuka kwetanka ebelithwele amafutha ezimota lalumatha umlilo ngenhla ngokuya ngentshonalanga yelizwe. Imbangela yokudubuka lokhu isadingisiswa ngoba leziphathamandla zezempilakahle ezethule lombiko zithi lazo kazikabikwazi. Omunye wabancintisa kukhetho esifundeni sokudinga umongameli welizwe kweleKenya, uWilliam Ruto, ubikwa eqinisa umkhankaso wakhe wokudinga usekelo esiqentini eseKirinyaga County esigabeni eseMount Kenya ngaphambilini kokhetho oluzayo. IMount Kenya yindawo ebikwa ihlonitshwa kakhulu kwezamasiko abohlobo lwesiKikuyu abayibo abayisilinganiso esikhulu sabantu kweleKenya. Isithunywa esikhulu senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations Special Representative esikhangele umumo kweleSomalia sihlangene lomongameli wesigaba seSouth West u-Abdi Aziz Hassan Mohamed edolobheni eleBadoya ngesonto. Lolu luhambo lwakhe lesithathu ukwethekela lelo lizwe phakathi kwenyanga eyodwa. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele babikwa bephila lemihlobo etshiyeneyo yomkhuhlane we-hepatitis, ikakhulu i-hepatitis B le-C. Isilinganiso sokungamashumi atobanembili ekhulwini, 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila laso bengazi lokuba kwazi ukuthi balalesi sifo. Intethelo yezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-hepatitis uhlasela kakhulu isibindi emzimbeni womuntu. Ubangelwa ligciwane elevirus elithi nxa lihlasele isibindi kaningi nengi sibe sesivuvuka. Udokotela Lintwa Nyathi uthi lesi sifo sikumihlobo ethile egoqela i-hepatitis A, B, C, D le-hepatitis E. Yena-ke uchasisa kabanzi okubangela lo mkhuhlane.
Alcohol consumption, sharing of items with an infected person such as razor blades, needle, and even toothbrush.
Ilakho ukubangelwa ngokusebenziselana impahla ezifana lenaliti, ama-razor, lama-toothbrush.
Uthi phakathi kwemihlobo emihlanu le e-hepatitis, imihlobo ye-A, B le-C iyo evame ukutholakala kaninginengi, njalo kumele abantu beqakathekise ukuzivikela.
Avoiding having multiple sexual partners. In the pregnant mothers, vaccination against hepatitis B is important.
Umama abazithweleyo kufanele bahlatshwe injekiseni yokuvikela.
Osakhulayo uPrice Shoniwa wenhlanganiso yePolite Africa uthi basebenzelana nabatsha bexwayisana ngengozi yezidakamizwa.
An area yokuthi if you ask most young people abakhenyasoziwa ukuthi how is that disease spread.
Ungabuza abatsha abaningi nge-hepatitis B lulutshwana lolo lwazi.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association umnumzana Elliot Chintembo uthi bayajabula ukuba abakabi lodubo kulesi sifo ngoba besebenzisa imithi engelaso ethiwa i-hepatitis free noma bexwayisana lapha lalaphaya lamalunga abo. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization ithi ukusabalaliswa kolwazi kuqakathekile kakhulu, njalo ukuhlolwa lokwelatshwa kwabantu abalelisi sifo kube seduzane lozulu emhlabeni jikelele. Eyinye yengcwethi kwezentuthuko yenotho uDokotela Prosper Chitambara uthi usekelo lwemali emsebenzini yezempilakahle eZimbabwe lokhe lungakafiki kwisimo esidingakalayo.
Of course there's been a slight improvement in terms of allocation, but in terms of actual spending we are way below regional benchmarks.
Ukusetshenziswa kwemali lokhe kukulutshwane silinganisa lamanye amazwe.
Abe World Health Organization bathi abantu abafika kuzigidi eziphezu kwamakhulu amathathu lengxenye 354 million baphila lalesi sifo se-hepatitis B le-C, njalo isilinganiso sokuthiya ngalolunye ekhulwini 90% bengananzeleli ukuthi balaso sona sibulala abantu abafika kunkulungwane ezintathu 3,000 suku zonke emhlabeni jikelele. Lo mhlobo uphinde udale izifo ezifana lesifo sesibindi lemvunguzane yesibindi. Inhlolisiso eyenziwa ngomnyaka ka-1997 yaveza ukuba isilinganiso sokwedlula isikhombisa lengxenye 7.7 yabantu babetshengisela ukuba lesimo se-hepatitis kuhlobo lwe-hepatitis C, kanti isilinganiso sokuphezulu kwe-10 ekhulwini 14.1% betshengisela ukuba le-hepatitis B. LeZimbabwe lithi liphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle lokufuna ukwakha izibhedlela ezidlula ezingama-30 kuzabelo lesiqinti elizweni. Amazwe omhlaba ananza ilanga ele-World Hepatitis Day mhlaka-28 Ntulikazi minyaka yonke. Lonyaka leli langa linanzwe phansi kwendikima ekhuthaza ukuthi imisebenzi yokuhlolwa lokwelatsha ibe seduzane lozulu, ethi bringing hepatitis care closer to you. Nimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zelokishini lesizinda koBulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebilithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokitshi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi ziloke incwadi yezikhalazo ipetition esayinwe ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengiswa kotshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesinye sezakhamizi sezizinda, uMnumzana Ray Phiri.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise kokoRichard, indawo leyo okuthiwa kokoRichard Complex, lapho kule kwangama-shopshop okuningi-ningi, barenta khonapho. Laba bemigalo yikuthi bengabanikazi bebhutsha leyo. Ibhutsha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha kuBekkat emuva kwebhutsha le bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo yikuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as over grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu over form 4 laba ama local form 4 khona lapha, khona lapha kwenhlati begcwala khonapha. Indawo leyi bekuyindawo edingcolile kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha, njengoba sisizwa kuthiwa yibhutsha ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye, lapha abantu bekungena indawo ingena order, njalo kuthi ngemva kwesikhathi abantu besizinda bayareporta emapholiseni, kodwa amapholisa manxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo ubabalo kungela into abayenzayo. Bephuma lapha ebhusha sebethela amaphepha bekuzinyanga lapha kwabasobala ukuthi khona no sebedizile, besithi nxa kuwareporta bephonga ubuya bebuyele ngemva kwesikhathana la before even 30 minutes sokuvula iredio sokutshaya iredio. Hawu, abantu bacela sebebona ukuthi lapha kulokudizwa nokudiza. Bayafika kumphathi we-station, i-police station, hayi sakwakuzanga kwanceda ngalutho. Laye umphathi station akula nto ayenzileyo la kutshengisa ukuthi laye ebengumuntu ode ediswa. Abantu basesithi hayi thina sezisadinwa ngokuthi silungisise indawo yethu, ngoba indawo leyi indawo engcolileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belanda khonapho. Indawo leyi bekungose ukuthi bekuyikunatha utshwala kuphela. Indawo leyi ungabantwana kuloku kungobukristu okuwa-grade 6 njengoba ngitshilo, ngena ehamba-hamba labadala emacansini lapha, imikhuhlane sisibaningi. Le tshabalala clinic isirekhoda i-high level ema-transmission diseases especially from this particular place esisizinda, ngenxa yokuthi abantwana as little as grade 6 behamba labokhulu obokhulu abama-50s abama-60s bengakhethi. Labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ukona bebuya bezomelela kungabantwana kuloku okuncane, kambe shwashwa ungukhulu uzohamba nomzukulu wakho asokuhlola lokhu na lingasani. So kuthe sokwehlula into zamapholisa lezi izakhamuzi aqonda kona ngalo ukhomishina zabhala ipetition yasayinwa ngama-residents esizinda through i-resident association. Bayihambisa khona ngale e-police station ukhomishina, bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself. Bazobhala bathi khona nxa ungasezo kulungisisa kuyinto lokho kwemigalo, ngoba khangelani nipho sisi ivuliwe imigalo, so labantu abaningi belokho bebulawe kusuke bevela khonapho. ngani ngasezi lungisise indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho sowufaka ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sivile bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke ezizaziwa ngumpresident Mugabe bona abantu bazithulele ngabantu abapeace-loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange wathatha isikhathi esithi ngoba baba sebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sesayifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni hawu akuthathanga isikhathi kundoda lowo migalo wahle wa-odwa ukuthi evale wahle wa-odwa ukuthi khona ejike uthengise utshwala njalo ngoba lala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengula kwabesifazane abayisiyagalombili isikhathi sinye ngolesine eJohannesburg kwele South Africa sekubathiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixoku labalingisi abagoqela abesilisa abalishumi labayisifazane abalishumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenziyo eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixhuku labesilisa abedlula ishumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwengula abesifazane abayisiyankalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa uleminyaka elishumi lasiyankalolunye 19 udlwengulwe ngabesilisa abalishumi betyintyana. Ujuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazane bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abaningi. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sihlakalo sakuqala sokudlwengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje sibhade ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlwenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje isisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokukholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabepha izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mercy Mvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlwengulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze into ukuthelwa enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihlonipheni abantu bomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu angathi ma esesifiro kokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzame mpela ezindlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathintambo ogatsha kumapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotsheketsha
abasilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.